lingali sifana njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Smanda ocubungula ezamasiko sihlaziya udaba lwegugurawundi
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga babu Gande ngiyabonga labalaleli bonke sawubona mnumzana sawubona mnumzana nami ngiyajabula kakhulu ukuthi unendelise kuhlelo lolo
ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale
hayi ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa bengathi upresident uMnangagwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo ye uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngokwalo ngolepolitiki ngoba vele lusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe izaphu kanye nezani kwathi sokwenzakaleke lokhu ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo bayithi unit accord kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile phoke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo engathi ilengile njengokuthi nakathesi lokhu ilengile yikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama laye amakhasi ngoba naye ukhangele uyabona ukuthi khona ye izinduna ngabantu abaqakatheke kakhulu baba Gande ekuphileni kwabantu yikho-ke nxa sithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangele ukhangelele bona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana nabantu funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle
nxa ukhangele ukwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo kwaba lalokho okuthiwa yi-Truth Commission ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uzakuthatha yini lokho okuzakhulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela yena le abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna lezo angathembakala ke khonapho hayi ngibona sengathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonganga ukulwisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela eyenzakale e-South Africa e-South Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathesi kukhona ukufuthelana ngoba kathesi bamonile labobhotsa bonabo abathe besifa kathesi lapha kube khona ukuthengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda yazi ungakhangela ngokuphumelela kwalele mbizo uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathusi kusho ukuthi kwabakho khona ukuhlalisana phansi kwaba khona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane. Kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abaaffecthwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona athembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna ngoba kathi esizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sikankomo unkomo wahambe umuntu adethenjwe kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khonokho kuyindaba so ke ye indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitiki
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babu kande ngisho labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Fodlozas Banda ingcwethi kwezamasiko sebesixoxa naye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.